Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu namhlanje
kuzayenza ukuthi kube ne-transparency kube ne-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa i-objectivity ilizwe iZimbabwe layemukeleke emazweni wonke.
Uzulu uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli.
Ndimangele kakhulu ukuthi amajournalist kavunyelwanga ukungena le mithina yabo yokusebenza njengamafoni lamarekhoda. Lokhu kusitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinika abanye abantu. Njalo enye indaba ehlupha indaba ye-accreditation.
Lokhe zicunukile intatheli zindaba ngokwalelwa ukungena emthethwandaba izolo lapho obekuthethwa khona udaba lwempumela yokhetho lukamongameli. Incwadi kwezemfundo lezesayensi zihlanganise amakhanda ziphana amacebo ngodaba lokulondolozwa kwamasiko lokusetshenziswa kwawo kwezentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngumnumzana Nelson Chamisa. Incwadi kwezombusazwe lezomthetho zithi kube linyathelo elincomekayo kakhulu ukuvumela ukusakazwa kobe kusenzakala emthethwandaba izolo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu benelise ukubona obekusenzakala emthethwandaba weConstitutional Court kumabonakude weZimbabwe Broadcasting Corporation okwakuqala embalini yelizwe lasenkundleni eyeFacebook. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha eye abameli Human Rights Lawyers uMnumzana Thinei Mkhweva uthi liyancomeka inyathelo elithethwe umthethwandaba weConstitutional Court ukutholisa uZulu ithuba lokuba azibonele ngawakhe obekusenzakala izolo ngesikhathi kuthethwa udaba olukhwezwe ngabomanyano we-MDC Alliance bephikisa impumela yokhetho lukamongameli lukamhlaka 13 Ntulikazi.
Lokho kuzayenza ukuthi even wona amajaji nxa ethetha amacala bayabe bekhangelwe umhlaba wonke jikelele ukhangelele. Kuzayenza ukuthi kube le-transparency, kube le-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa i-objectivity. Ilizwe iZimbabwe layemukeleke emazweni wonke.
Umgweba uthi lokhu kuzosiza ingcwethi kwezemithetho kwela kusasa.
Even lama-technicality abazasebenzisa uku-arrive ku-judgment ayabe ecubungulwa ngamajurists, amajurists abe khangele ebona ukuthi yiwo yini umthetho osetshenzisiweyo okuzaphuma esizathi ngesikhiwa yi-judicial scrutiny. I-judicial scrutiny le kuzayenza ukuthi kube lesithi ngesikhiwa yi-peer review. I-peer review yikuthi amanye amajaji kwamanye ama-jurisdiction ayabe ekhangele ebona ukuthi indeed indaba le icubungulwe kuhle yini na.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uNkosazana Similo Maphosa uthi lanxa kube linyathelo elihle elithethwe yiConstitutional Court okunye abakubonileyo bekungajabulisi.
singathi besi ku spotlight ngendaba yani ye Concord yona le ebikhona izolo nxa usukuthatha lokhana usukukhangela ukuthi kulabanye amanye amagqwetha umhlaba wonke nje akade ekhangelele lolu suku njalo elindele ukubona ukuqina lokuba lokukhululeka kwelizwe lethu nxa sisiya kwezomthetho into le ibe ngani isinengiso ngoba kule kwezinye indawo ukuthi iConcord ibi ngani yavimbela ingana ayikhululeki ingatshengisela ukuba confident ngokuthi bona bathi iZimbabwe ikhululekile.
Uthi le ndlela omahluli bebebuza ngayo kuhle kwaveza ukuba sinqumo bani uZulu azasithola okusuka kuphambane lenjongo yokuba lilizwe elilandela umbuso kaZulu.
So ngokunjalo singathi umphumela okhona kusasa umphumela esingathi siwulindile kodwa esingathi nje sesiwazi ngoba nxa kule indlela yokuthi kule side elinye elibuzwa imbuzo engani ilula and then kube sokubuya lele linye side elibuzwa imbuzo ukuthi limele licace liprove ukuthi lona lilento sibili indaba enkulu elilayo but elinye leli side lingelandikimba akusitshengisela ukuthi siyangaphi ngenkululeko esithi silayo njengelizwe sisase lesibanga eside njalo sokuhamba kungaba into enhle nje ukuthi isibanga lesiyana sisheshe sifike masinyane.
Okusekelwe ngumnumzana Lindani Jama isakhamuzi emzini wePomona eHarare othi akazinikelanga uhulumende ukulandela umbuso wentando kaZulu.
Bafuna ukubonakala besiba democratic but kungela democracy yabikhona okukhona ukuthi yes bona bathi nxa abantu bafuna ukuthi be complain ngama election ngababuye ngapi ku court bakwenza khonoko kodwa nxa ubabona behlezi laphana awababoni njengabantu abafuna ukuthi abantu babone democracy kumbe abantu bethi lapha kuzaphuma ulutho okukhona ukuthi sizabuyela ku ekade sikho khona ndabo abantu abatshontsha ama-election kakuphumanga kuhle ukuthi bathatha okunganalo babazange bebuza imbuzo eminingi okwabo yikuthi babehlukuluza umuntu owayebuye le ndaba yakhe ukuthi hhayi mina bangonele bangitshontshele ama-election babemhlukuluza ngokwabo.
Le sinqumo esizakwethulwa ngolwesihlanu uJama uthi asisoke sibe ngesisuthisa uZulu.
Abantu laba babetshontsha ama-election anzange mbone bebahlukuluza babekhanya ngathi labo bayavumelana lalokho abakhulumayo okuzaphuma lapho la lathi siyakwazi ukuthi kuzaphumani sizabona vele kungela ngisho i-judgment yabo vele yabonakala ngingababhalela mina ngedwa ngizibokela ukuthi hayi judgment bathi ha madoda laba abatshontshayo mbena benzani bazaqhubeka lina lingakhala lingenzani kodwa ha ngokwenu lokho amasela siyawafuna la yiwazabusa.
Kodwa omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harris Wilson owe Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi udaba oluphakanyiswe ngabomahluli ukuba abe MDC Alliance baphuza ukukhweza udaba lwabo kungokunye okuzokwenza omahluli bahlulele ngendlela engasoke yathandwa nguZulu.
Ngawungagijimani nge-law bagcina sile problem because i-law iyatshengisela that into zihamba njani nge-law society. Ungenza idubo lakho engaqondali ngesikhathi sangikhona bahle ibe lahle i-case yangikhona. Mina ngibona njalo but i-case ngesikhathi sangikhona noma kuthwani ukuthi ama-votes angakwananga ama-CDs konke lekani into ezakwakhathaza ngesikhathi kungenisa amaphepha. Ungenza amaphepha ungangenzanga ngesikhathi salungileyo case iqedile.
Idale lomthethwandaba we-Constitutional Court likhangelelwe ukwethula isinqumo salo edabeni olwakhwezwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lapho abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC bethe umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF nguye onqobileyo. UChamisa ufuna ingaze yemukelwa limpumela ngoba elobufakazi bokuthi nguye onqobileyo iZANU-PF iqilibezele okwezinga laphezulu kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Intatheli zindaba ikakhulu ezisebenzela imsakazo lamaphephandaba azimeleyo zithi zithukuthele ngokwalelwa ukungena emthethwandaba ekuthethweni kwekodaba lwempumela yokhetho lukamongameli izolo. Umsakazo kahulumende o-ZBC yiwo wodwa ovunyelwe ukusakaza obekusenzakala wasubhatalisa eminye imisakazo ukuze ixhume kuwo yethule konke obekusenzakala. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuqala kokwahlulelwa kodaba lokuphikiswa kokhetho kuqale izolo edalele Constitutional Court. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bebukele kumabona kude womsakazo we-ZBC. Isinqumo sedalele Concord esokuvumela i-ZBC kuphela ukuthi ithaphe obekusenzakala kuleli dale lisolwe ngabaningi abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba ezixoxe le-Studio 7 ziveze imbono ehlukeneyo mayelana lokungavunyelwa kwazo ukungena edale. Omunye wabo ngumnumzana Dumeliso Makurane, umhleli wephepha le-B Metro.
Okusuke kwangani kuphambanisekile ikhonoko ukuthi kuthiwe i-ZBC yiyo lelo lungelo. Ngabe kuthiwa kumbe bathe i-Broadcasting Authority, ngoba siyabe sikwazi ukuthi emthethweni ilo lungelo lokuthi abantu bengabuya kiyo bekhangela iy'ndaba zokusakaza. Hhathi ukuthi i-ZBC iyathi layo ikubhizimusi yokusakaza ibisiphi umsebenzi wokuthi ibe yiyo ezabhadalisa eminye imisakazo imali engange-13,000. Lapho sibona kuyikho lapho kungani kuphambaniseke khona. Lanxa nje sikubona kungani njengoba kuyinto yakuqala nje ukuthi i-case enje engena enkantolo isakazwe. Sibona ngani bekuyinto enhle kodwa indlela abasuke bakuphatha ngayo yiwe engasazange icace sokungani kuloku bandlululana kumbe kungabe kuyindlela yokuthi i-ZBC ithole imali nje basekwazi ukuthi iphakathi kwenkinga zemali.
UMakurane wengeze ethi lokhu kuveza ukubandlululwa kweminye imisakazo.
Kuzakhanya ngani kuloku bandlululana ukuthi eminye imisakazo ithole leyo signal evela ku-ZBC. Kodwa sikukhangela ngenye indlela sizabona ngani umqondo wamajaji engxebu ngokuthi kungabi le ntatheli eziningi ezigcwala e-court, ngoba lezi ezinye lanxa kade zingabroadcasti okubonakala khonapho khonapho bezile lungele lokuthi zingene zithathe lezo ndaba.
Intatheli izindaba ebezisemthethwandaba izolo bekumele njalo zibhalisele ukufinyelela eduze lalo mthethwandaba phezu kokuthi zile mvumo yokusebenza eziyiphiwa ngabekhomishini elawula ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission. Unkosikazi Lulu Brenda Harris uthi lokhu kuncindezela ukusebenza kwentatheli izindaba njalo kuveza ukuthi intatheli izindaba azikhululekanga.
Sinangele kakhulu ukuthi ama-journalist kavunyelwanga ukungena le mitshina yabo yokusebenza njengamafoni lamarekhoda. Lokhu kusitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinike abanye abantu. Njalo enye indaba ehlupha indaba ye-accreditation, zokuthiwa amajaji akumele accredite ukuze ayekhava ikhodi. Khona kunjani wathi nasila makhadi divela vele ezithembisi ye-accreditation, so kumele siphinde futhi sitshone siqhubekela sika-credita futhi divele uhulumende kafuni senze umsebenzi wethu.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe izame ukuphikisa lesi sinqumo sokuvumela i-ZBC yodwa edale kodwa yehlulwa edale. Baphikise bethi okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela i-ZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala ikweyisa eminye imisakazo, njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe-ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. I-ZBC ithe ngokuphiwa leyo mvumo yasidinga ukuhlawulisa abafuna ukuthatha abakusakazayo ukuze basakaze kweyabo imisakazo inkulungwane ezilithumi lantathu zamadola, i-$13,000 ngelanga. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubeka ngokukhangela udaba olusemthethwandaba olokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngumnumzana Nelson Chamisa. Umthethwandaba we-Constitutional Court uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Robert Kyagulanyi, ongumculi odume ngegama lokuthi Bobby Wine kwele Uganda, oswangena kwezombusazwe elizweni lakhe kubandla eliphikisayo, utholakale emsulwa ucala abeletheswa elokuba lombhobho ongela license. Kodwa uhle wabotshwa phandle komthethwandaba ngelinye njalo icala lokuhlamukela uhulumende. Inqabanqoza kwezombusazwe kwele Australia iqhubekela phambili lapho ibandla elibusayo ele-Liberal Party elivale khona idale lephalamende ngemva kokuba ezinye iziphathamandla zalo zikhethe ukuphikisana lenhloko kahulumende umnumzana Malcolm Turnbull okhokhela lelo bandla. Abezomvikela babikwa bebheke umumo ngelihlo lokhozi njalo sebelungiselele ukulondoloza ukuthula alubana kuthe kwaba lodlakela ngemva kokwethula kwesinqumo kudaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ukuhlaziya okwenzakalayo phezu kwalolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube ekwele Bilithane kanye lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ekobulawayo. Siqale ngokubuza uNcube ukuthi ubunjani umumo kobulawayo lamhlanje uZulu emelele impumela nje kusasa.
Buya ngabantu abanye laba bakhuthele kakhulu kwezepolitiki engathi ngama members e political parties leze ezizwe ezithikisanayo basafuthelene besakhangela ukuthi kambe kungaphuma njani ikakhulu bekhangela lokhano bekuphikiswana ngakho izolo abanye bebekhangela izinto ezihlukileyo abanye befuna ukufakazi lobuyana abanye befuna ukufakazi lokho kube sekusiba lo Zulu nje ovele edinga amabele bantu odinga impupho odinga ishukela odinga school fees ongadingi ukuthi kambe impi yepolitiki isebenza okunjalo obefisa ukuthi kube lohulumende ongabusa abantu ngendlela efaneleyo nguye ke lo okhathazekileyo ozahlala ekhathazekile kusiya phambili ngokuba phela nanxa kuwine umnumzana uChamisa kumbe umnangakho abantu ayivuka impuphi khona kuselomsebenzi omkhulu omele wenziwe siya phambili kodwa uhulumende omutsha uyadingeka omutsha angikwazi ungaba mutsha kuzame PF kumbe umutsha MTC kodwa indlela endala yokusebenza ayisiyo vele abantu abayikhangeleleyo.
Umzana Dube, ungathini ngesikubonileyo enkantolo izolo njalo kuyiwa phambili kuyini esingakukhangelela?
Njengoba ubabuncube wabeka ukuthi abanye abalandela mhlawumbe MDC abafisa ukubona isinqumo lesi sithathwa mhlawumbe ngendlela esisapota indlela ummeli wabo kade kubeka ngakhona. Kodwa-ke leli cala licala elihlukileyo kakhulu alifanani lecala mhlawumbe elobugebenga liyabe lenzakele ukuthi mhlawumbe kuthiwa lethi ubufakazi kuvele kuphelele khona lapho. Lapha kulezinto ngesikhiwa lokho wabiza ukuthi ngama-technical issues licala elinzima kakhulu elingekho lula. Kodwa-ke mina engingakutsho ngokuthi imphumelo abantu bayilindile njalo impumela abantu bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngoba abantu beZimbabwe kathesi badiniwe iningi even ngisho labanye abakuma diaspora bafisa ukuthi ngabe babuyele ekhaya ilizwe leZimbabwe libe stable bayenelise ukubuyela ekhaya baya kwenelise ukuyancedisa ilizwe leZimbabwe ukulakha libuyele esimene esakudala lesane kusazini.
Nomzana Ncube, kulokwesabela ukuthi singabona kugcwala amasosha lamapolisa ezitaladeni ngaphambilini ego kwethulwa kwesinqomo ngomthethwandaba kusasa, kuyini okubonayo khona ngapho kobulawayo lokuzwayo nje kuvela kwamanye amadolobho?
Ukuba
abakhona vele bazabe bekhona kusasa, lokho kakubalekelwa, bazaqalisa khona mhlambe kusuku namhlanje kuze kuye kusa kudlulela usuku olulandelayo kanjalo. Angithi phela umbuso obusayo kungene ibutho livele yilwe ligcwele emgwaqweni, kanti ngemva kwalokho kwakuvele kugcwala amapholisa, yindlela obekuphilwa ngayo kusuka ku-1980. Mhlawumbe umuntu ozele izolo lokho angacabanga ukuthi into esiguqukile esintsha. Kwakuvele kukhona igugura wende emgwaqweni emuva, kukhona amasotsha kwamapholisa okuvele kuhlukunyezwa abantu. Isimo sakhona singabe siguqukile lapha lalaphana kungafani labo-1980, kodwa kule nguquko engathini. Ubaba le nto ayisho bakuduba ukuthi kunento eziningi ezikhangelwayo. Yebo, vele sikubonile izolo nxa kuthethwa icala lona liyani ukuthi hayi indaba inengi kulalokhu ukuthi wena ungafika ukuthi hayi kwenze ukuthi bakuthathe kanjalo. Badinga ubufakazi obuningi, mhlawumbe obunye obungatholakaliyo, mhlawumbe obunye obutholakala nzima. Okukhulu yikuthi mine ngufundile izolo yikuthi i-7 days zilutshwane, ukuthi ungadinga ngazo ubufakazi obupheleleyo obungasuthisa inkantolo. Kungadingeka mhlawumbe ukuthi kufakwe i-3 weeks ukuthi wedinga for 21 days ubufakazi nxa usubuzuzile ubuye uzokwethula icala lakho. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi abantu basuthiseke ukuthi izinto yebo kambe zingaphangisi kakhulu, kodwa zingono ukuthi ucine usiye enkantolo ungelabo ubufakazi ukuze phela elizweni singaxabani.
Ngize kuwe Mnumzana Dube, ukuze kube le nqubela phambili elizweni, imali ibe khona emabhanga, imisebenzi ibe khona, umnotho ubuye ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Uqala siyazi ukuthi kulobu gwelegwele obuningi kakhulu osekuyinto eseyazalela kakhulu esizweni sakithi, ibugwelegwele nje i-corruption yinto yokuqala efanele ukuthi ilungiswe. Njalo kube sekusithi indlela ilizwe lakithi uhulumende lozabe sekukhona iqiniso afanele ukuthi alitshengisele emhlabeni wonke jikelele, lamanye amazwe wonke esiyabe senza lokho kuthiwa yi-trade, ukuthi utshengisele ukuthi okweqiniso ilizwe leZimbabwe ilizwe eseliguqukile eselilethe inguquko yeqiniso. Kodwa-ke noma singaze sitshintshe umbuso, noma kungavuka kubusa uMnangagwa, noma ungazovuka kubusa uChamisa kusasa, kodwa iqiniso nxa lingilokho lingakaveli elizwe lakithi leZimbabwe kuzabe kuzaqhubekela phambili kulo hlupho. Njalo okunye inoba ngubani njalo ongenayo, kufanele ukuthi athi nxa engena atshengisele ukuthi yena izinyathelo zakhe ziqondeni njalo inhloso yakhe iqondeni. Njalo amalungelo oluntu abantu fanele behlonitshwe, ngoba ngokunye okwenze ilizwe leZimbabwe lacwila kakhulu ngendlela ukuthi besibona abantu behlukunyezwa, abantu bengaphathwa ngendlela eziqondileyo. Noma ungaze uthi uyalungisa lokhuyana, kodwa amalungelo abantu nxa engaqondiswanga njalo kuyakubuyisela ilizwe leZimbabwe njalo emgodini lo esizama ukuthi siphume kuwo. So kuqakathekile ukuthi kube ngumlando kahulumende lo ozangena ukuthi abekwazi ukuthi afake ilizwe leZimbabwe phambili.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube. Umanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza ukuthula elizweni kulandela ukhetho olwedluleyo olulempumela ephikiswe ngumanyano we-MDC Alliance emthethwandaba we-Constitutional Court izolo. Isiphathamandla se-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abafundisi basebenza lenkokheli zomdabu ezigabeni zabo ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lehlukene embonweni walo, singazi ukuthi kuyaphela kanjani, kodwa into ebiqakathekile ukuthi abantu becabanga ukuthi bangamazi mabhwens wonke. Njalo kuyamele ukuthi sikhangelene uhlelo lokwakha ilizwe lethu siya phambili. Kufuna ukuhlethi silungise imihlangano yokuhlangana nabantu ezigabeni ezehlukeneyo, sikhuthaza khonokho ukuthi abantu bezinikele ekuthuleni lokukhankasela ukuthi ungabe kumbe umuntu engathabanga kumbe ethabile, bakwenze ngendlela engasoze ilethe ingxabano langendlela ezayenza ukuthi kube lokuzwanana. Ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lidinga ukusiliswa kwamanxeba ngezinto ezehlukeneyo. Ngakho lesi sikhathi siqakathekile ukuthi sikucabange nini ukuthi singasebenza njani ukuze la manxeba singadala amatsha, njalo lade khona amadala sisebenze ukuthi kube le ndlela yokuwaphilisa lokuwavala, ukuthi-ke uthole ukuthi aba lokuthi abantu bakhulume ngakho, bakhangele ukuthi ilizwe lethu lingaqhubekela phambili kanjani. into ebekakathekile esifuna ukuyenza ukuthi thina njengamabandla siyakwazi ukuthi abafundisi basezindaweni zonke akula sigaba lapho ngala mfundisi khona. Ngakho into ekuqakathekileyo yikuhlomisa laba bafundisi ukuthi besebenze ezigabeni zabo ukuletha ukuthula, besebenza lezakhamizi, besebenza lezinduna nabosobhuku labo bonke abanye abantu abaze bekhona ngaso.
Kodwa imikhankaso yenu kusukela ukhetho luqalisa lingathi yayiphumelela yini?
Thina sibona kwaphumelela ngoba siyakwazi akuzange kube le msindo yabakhona ngaphandle komsindo owenzakala edolobheni laseHarare. Yiwo okwakhishelwa khona abantu, kwasizisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa siyakwazi kwezinye izigaba abantu abazange bagcine kusiba lokulimala kwabantu. Kukhona yebo siyavuma ukuthi kukhona indawo lapho kwakuthandwa khona kulinyazwana, kodwa akuzange kube njengalezi ezinye izikhathi ezedlulayo. Siyakwazi ukuthi ngo-2008 lango-2013 kwachithakala igazi eliningi kakhulu, abantu bafa, abantu balimala, ngalesi sikhathi kungani bekwehlile.
Umnumzana Hussein Spanda ngomkhokheli weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi selehlile inani labantu ababanjwa ligciwane lengculaza kweNamibia. Lokhu kwethulwe emhlanganweni walonyaka wokuhlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli owe-International AIDS Conference. Uphenyo lolu olubizwa ngokuthi Namibia Population Based HIV Impact Assessment luveza ukuthi abantu abalegciwane leli sebeliphungule emizimbeni ngokwesilinganiso sokufika phose amachumi ayisitshiyangalombili ekhulwini 77%. Lokhu linani eledlula kancane lokho okumele kwenzakale kusiyafika umnyaka ka-2020. Eminyakeni emihlanu ephelileyo, ilizwe leNamibia selehlise ukuqina kwegciwane leli emizimbeni yabantu ngesilinganiso sokungamajumi amahlanu ekhulwini 50% nxa kuqhathaniswa lokwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations AIDS kumbe i-UNAIDS. Lokhu kwenziwe ukuthi ilizwe leli linenhlelo ezimangalisayo zokwehlisa igciwane emizimbeni yabantu ngendlela eliphezulu. Inhlelo lezi zenziwa ezigabeni ezijiyeneyo. Abesifazana abaleminyaka ephakathi kweminyaka elijumi lanhlanu namajumi amabili lane bathelelwa igcikwane leli okwedlula abesilisa abalingana labo. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe leNamibia kumele liqhubekele phambili ngenhlelo lezi linceda kakhulu njalo inani eliphezulu labesifazana ukwenzela ukuthi kwehliswe inani labantu abathola igcikwane leli. U-Ambassador Deborah Bix, umqondisi wohlelo lwengculaza olubona ngokumemetheka kwegciwane lengculaza kuhulumende weMelika, uthi kuqakathekile ukuthi kunqabelwe ingciwane leli eziqintini ezijiyeneyo njengalokhu kwenziwa lilizwe leNamibia. Uthi iMelika izaqhubekela phambili isenza uhlelo lwePEFA lezinye ezijiyeneyo ukwenzela unceda abantu abaningi emhlabeni wonke ejikelele. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi umelele ngabomvu isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Yintatheli zindaba zithi zithukuthelwe ngokwalelwa ukungena emthethwandaba obuthetha udaba lukaChamisa izolo. Thwakazi kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.